ngolesibili kwabese kuhlezi ngkhaya, ngolesithathu abehlezi ngkhaya, singayi emsebenzini singenzi lutho. Ngolesithathu abantu sivula indlebe ngendlela esikhomuniketa ngazo. Kungabonakali ukuthi kule midi ukuthi kungeke kube lokuthi okwenzakalayo, sabathe ngolesithathu kodwa wathi abantu abakwazi ukuthi kusasa emsebenzini akuyiwa, ngolesithathu emsebenzini akuyiwa. Le 3 days okubana senza into ethu. Le themba lokuthi in these 3 days, nxa uhulumende enguhulumende wabantu uzalalela, asiyengeze sibone ukuthi siphuma njani kulolu hlupho esilalo. So siyatshelela abantu asiqhubekeni siziphathe kuhle, kabulokuthokozela siyatshaya izimota singalutha ama-shops kodwa thina sizihlayele nje ngekhaya ukuze silungisise uhlupho lwethu. Sithanda ubana sibonge izisebenzi, sibuye sibonge nje labantu bakobulawayo ngomsebenzi womuhle abawenzileyo. Ngoba injongo bekuyikuthi namhla besifuna ukuthi shutdown eZimbabwe and thina besikhanya libulawa ivalwe completely and kokwenzakeleyo. Siyabonga amajaha bemjova labo namhla wazokuthi lalama wenda futhi imoto ezincane bekazama ungathi ziyaganga zahle zamiswa. Sibese sibonga njalo lezikolo ngoba sinaziyo ukuthi lezikolo hhayi amathicha la abone kungavumi ahle asareni.
Kodwa eminye imbiko ithi abantu kungani yibo ade bezimbela abanye ukuthi baye emsebenzini kanye lokuxotsha abantwana emaklasini.
Well, abantu nxa vele kustruggle kuba le nkulumo eziningi kodwa eqinisweni yikuthi njengoba ngisitsho mina awula muntu obehlukuluzwa, abantu bebethengisana ukuthi hhayi senzeni swa. Kodwa ngenxa engakutho yikuxwayisi kakhulu abazali, thina abazali ukuthi thesa abantwana bezikolo singafaki impilo zabantwana engozini. Siyacela abazali ukuthi nekusasa laphangokusa abantwana abazidlayela endlini ngoba sibona abanye abantwana lobo ngoba stranded emgwaqweni engenazimoto ezibathwalayo bengasakwazi baya. Khonokwana sibona ngathi kungafaka impilo zabantwana abanye futhi bangalahleka. Asiqhubekeni sikwenza for the next 2 days. Engxenye kusasa leso siyombiko ogcweleyo hlambiza ngaye bekhona abaye bethu ababotshiweyo kumbe ngaye bekhona abaye bethu abalingaziweyo.
Njengoba kusihlwa nje sokunjani emgwaqweni lapho bekufakwe khona amaviri amatshe?
Khuluma kanje kathesi ngiyengabhodabhoda la ngizihambela ngenyawo ukuthila sokukhona la matshe lana amanye abangathi bevayela phalaphana ungathi asekhutshiwe. Kodwa esizakucela kakhulu yikuthi abantu lata bezimoto ezingasobuya emjonga siyacela ukuhlala ezindlini khona ukuba sihambisa izimoto zethu. Yibo kusezakwenza abantu bagcine befikelwa ngumoya wokuthi sifuna ukubambanisa istruggle abakizo bese bekhalisipha ngcono sivayele ezisimoto. So sicela abantu nje ukuthi zi kungabi le moto ehamba emgwaqweni, kungabi labantwana bayesikolo, kungabi lo muntu emsebenzini, kungathi zi asenzeni sikuvumeleneyo, kungabi lo munye ofuna ngenhlokandle ukuba nayenza okwakhe. Kwenza ukuthi abantu bagcine engxenye sebefuna ukuthatha umthetho bafake ezandleni zabo esingakukhangelelanga.
Amasotsha wena lokhu ekhona emgwaqweni kumba
abapholisa? Siyawabona amapholisa kakhulu, yiwo esiwabonayo la ahamba ngamaimoto zabo lezi zamanzi ababayo. Siyazinanzela ubana zigcwele sibili indawo eziningi edorobheni bezikhona amalokishini zibuya njalo abantu babe bachaya sibili ngamanzi kabuhlungu. Kodwa kubuhlungu yikuthi indlela abaziphathe ngayo siyithandanga sibili e-Bradford laphana building etown ngoba bafike bangena ama-buildings kulabantu ade bemele izimali zabo phandle ngaze ngabanga. Abantu basebebona amapholisa bangena phakathi ku-first floor laba amapholisa angena sechama theaters and ngokungenza njalo wenza abantu bafuna ukureacta bese kuthiwa abantu babi kanti abantu bayazivikela. Akubanga kuhle sibile nje kula bantwana phakathi nanzela abantwana abantu babo lokuhitshwa okuthile khonokwana siyacela amapholisa lawo ahloniphe yabantu, ahloniphe lesi sinqumo esisithathayo, bangahlukuluzi bangathozela abantu ukuthi benze into ezingayishiso lokhwana sibula kubangakuhle.
Libone ngani uhulumende uzawuthola umbiko wenu?
Yes, ukuthi umongameli mina kuye weRussia uyakwazi ngiyethi basumbilo lokho ngiyo anti ngiyewana othe wabasumbilo izikhazo zizicacile futhi sashidashiwo eZimbabwe akusaphileka avusa umnetho welizwe i-economy sifuna ivuso.